Ingcweti kwezemithetho lezombusazwe zithi udlakela olwezakala ebandleni le-MDCT alubamangalisi ngoba kungumkhuba omubi osungene ebantwini ilizwe lonke. Zikhuthaza inkokheli ukuba imanyane ukuqeda ukuze ungaze waqhubekela phambili. Umnumzana Abraham Mateta igqwetha elisebenzela eHarare utshelela umsakazo ukuba ukuqeda umkhuba wodlakela elizweni yiyo ingqobe ayinikeza inkokheli, kungakhathalekile ukuba ngeyaliphi ibandla lezombusazwe. Anduba ukhulunywe ngodaba lwesekelo se-MDCT sona okuphikisanwa ngaso ngalesi sikhathi.
Abalaleli bangakhumbula kulezikhathi leziyana okwakulwisana oMadison Dlalo labanye bakhe, kwagcina sokutshayanwa ngamatshe lezithina kobulawayo. So mina mbona ngani abatsha kubandla le-MDC kumele bancediswe ukuthi batshiyane lo siko lodlakelo, ikakhulu inkokheli kumele zingavumeli ukuthi kube lomunye umuntu ongenayo ngokusebenzisa udlakelo.
Okumele kwenziwe uMateta ethi kuzinikela kwale nkokheli ukulungisisa lokho okwenzakalayo.
Ngibona ngani inkokheli okwesinye isikhathi iyakhuluma kodwa ingayenzi lutho. Yinto efuna ukuthi sigcizelele ukuthi aluba inkokheli ye-MDC iyenza izinhlelo ezokuqeda udlakelo, esingathi ukuqalisa ama-processes ukuthi kuqedwe udlakelo. Okunye okungihluphayo kakhulu ukubana kususela udlakelo lolu luqala asikaboni umuntu othe wabotshwa ngamapholisa. Lokhu kuyangihlupha kakhulu ukuthi kuhamba njani.
Ulandisa ngengozi ekhona nxa udubo lodlakela oluqondiswe kwenye inkokheli lungasalungisiswanga, kukhangelwa ikusasa lebandla.
Bangayekela ukukulungisisa masinyane, kungagcina kubangela ukubhidlika kwebandla, kumbe abanye abantu bangagcina besuka ebandleni kube sokusiba ngani kulo bandlululo. Abanye abantu bangagcina sebesithi hayi, kusho ukuthi laba abantu abasifuni thina abavela ngapha kumbe abavela ngale. So mina mbona ngani kuqakathekile kakhulu ukuthi bakulungisise, bahlale phansi, bazame ukumanyana ukwenzela ukuthi abantu babone i-MDC njengeibandla esingathi elesizwe sonke.
Omunye wezakhamizi wemangweni weGoromonzi, umnumzana Masimba Manyanya, uthi sona isekelo sebandla asicaci ekulungisiseni lolu dubo.
Now if you look at what is happening now, it's a sure sign.
Lokho sokusenzakala kuyisibonelo sokuba kukhona okungamanga kuhle ebandleni okumele kulungisiswe. Kungani ngisitsho njalo? Ngisho ngakhona lokhu kube kulokhu kuvuka lokhu bekumele ngabe kwalungisiswa lidali le-tribunal, ngoba ikhona leyo tribunal kusisekelo sobandla. Leli bandla kumele kube ngelizinuka amakhwapha, lokhu yikho kwakumele kulungisiswe kusasemasinya. Kodwa khona oba kulokhu kuvuka kokuphela lezi zindaba kuze kube lokulwisana osekubonakala, kutsho ukuba kumele zilungisiswe.
Inkinga uthi sibuthakathaka ekuqedeni ukulwisana nxa kuthe kwaba khona.
The interpretation of that constitution can actually lead people towards maloggerheads.
Indlela isisekelo sebandla esilandelwa ngayo ngokunye osekubangelele inkinga. Mina ngibona udaba lokuyekethiswa kwezinye izigaba zesisekelo se-MDC endaweni yokuba silandelwe ngendlela ngelethemba lokuba kwenziwa imizamo yokuba kusetshenziswe isisekelo sebandla kwasekuphazanyiswa yikuba bakhona abakade befuna intando yabo yenziwe, okuyikho kusekubangela okube kulokhe kuvuka kokuphela lolu daba.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution uNkosazana Abigail Mupambi uthi okwenzakala ku-MDCT akumangalisi lanxa kusethusa, ngoba sewusabalele elizweni umkhuba wokungahloniphi isisekelo, kungaba ngeselizwe loba esebandla.
Mina ngokwami ngibona ngazathi laphana kusesele ndaba, ngoba kule ndaba e-constitution lapha kule ndaba eyokuthi abantu bafunani. Indaba le ishuka nje iphosa ingathi ifuna ukuhambelana le kaba umnangako. So kule situation laphana asifundeni ukuthi nama-Iberia society la ma kuyi-cooperative sisitshele ukuthi ma kule nto ethiwa yi-constitution kube yiyo esekela yonke into, sibuze kiyo ma isisenza izinto zethu.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso eye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Dafumane Clement Zenda, ukhuthaza inkokheli ukuba zicabange ngabantu kuqala anduba zibangisane izikhundla njengalokho okwenzakala kuMDCT.
Thina njengebandla sithi umama ukuphe ngabe uyazwisisa ukuthi ayisilo daba lokuthi yime ngiphambili kumbudaba lwezikhundla. Nxa yena efuna ukusebenzela abantu, kaqhubeke sisebenzela abantu isifiso sakhe sokubona ke iZimbabwe ekhululekileyo size sigcwaliswe. Manje ngenxa sokunje esebelwela izikhundla, akusachiyananga ke lamanye amabandla abathi ke wona yiwo alohlakela. Sokufana msi ngoba sibona ngani sebelwela ke izikhundla ukwedlula ukusebenzela ukuthi uZulu akhululeke. Akwamukele ukukhokhelwa ngoba uchamisa ulabo abalandeli abanengi. Asikhuthazi ke ipolitics ze tribalism zokuthi ke imathebeleleni makayime iyodwa. Hayi, iZimbabwe imunye, masibeni munye, sibambe kanye kanye.
Abantu abanengi abakhulumisane lalomsakazo abangathandanga ukuthatshwa amazwi bathi osekusenzakala kweMDCT ngumkhuba abavele bawuvumela kusukela eminyakeni yakuqala yokubunjwa kwaleli bandla ngabo-2005 lapho okwaxexebuka icele elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.